ngiyangekela kakhulu baba uMgabe ngoba njengo-president eleminyaka eyi-91 umele ukuthi ngangumuntu okwakuqala ohlonipha abanye abantu abaselizweni bakhe. Okwesi-2 osebenzisa ingqondo. Okwesi-3 umuntu osebenze lo-Simon Khaya okwesikhathi eside, uSimon Khaya olikhalama. So ngikwazi ukuthi lokhu akukhulumayo ukutshelwe ngu-Simon Khaya kumbe ikuguga kwakhe kumbe into azikhiphela yena emlonyeni wakhe ngokuswela ingqondo kwakhe owumuntu omdala, ngoba angicabanga ukuthi mhlawumbe njengoba wathi kubulala abantu ngesikhathi se-Ground kwakuyi-mistake, safika samxolela but imbonano ngenza ngabomo ngoba usetshengise ukuthi kacabangi.
Uthi njalo uMgabe abantu beMathebeleland ikakhulu abesilisa babalekela e-South Africa ngoba becabanga ukuba ungaya kulelo lizwe uba lesisindo uba lesithunzi njengomuntu, baya ngokuthanda. Uthini ngalokho?
Abantu bahamba eGoli ngoba bebalekela umbuso kaMgabe, umbuso obedlame, umbuso olendlala.